okuqakathekileyo izizalwane zezimbabwe fanele zikunanzelele ukuthi why zekhe lingalifu lokuqila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona okumi babona ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akula khetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele izek ingayenzanga ukuthi indaba yama-ballot paper lendaba ye-voters roll ibe segcekeni, ngoba i-ballot paper le-voters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzanu ezokuthi icile ngazo. Ngakho ngeke upresident uneselisame sithi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo, izek kuza fanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma nge-ballot paper eka mongameli Dokotela Sibanda uthi wena izek ifake umongameli Mnangagwa phezulu, liyibonile yini i-ballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso?
Vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezano mntakamama yokuthi akusekho umuntu othanda izano. Bakhona abantu basebenza ezek ababuye begidiba beklabalala betaba umkhosi babuya nesample basho ukuthi lina bantu i-ballot paper leli selilenziwe ngendlela engekho emthethweni, phangani libone. So kuliqiniso mpela, sethi kumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje kukhuluma, kuliqiniso ukuthi izek isithethe i-ballot paper yaliprinta ngendlela eyokuthi upresident emasangaza la isilakhe seliye lokuqala kukhona nesili okuyinto engekho emthethweni njalo into engavunyelananga namanye amabala ezombuso saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
Izeki ibithembisile ukubana izalimema, izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dimo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa kusuke kwathi hayi lokho ngeke kwenzakale, ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isitho, kungenzakala ngizehlule ukwenza isitoti sami ukuthi ngenzeni, ngiprint amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha. Yikho kwenza njalo lathi sivele sisethu ukuthi hawu umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo, asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalanti kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indawo kanamaphepha sithethi nasizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi ongakanani, njalo aphrintwa ngoluhlubani, njalo nokuthi owaphrintayo ngubani, bayibonele inke esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha. Kodwa uZulu weZimbabwe ufanele laye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okuzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa i-security threat angiyiboni, okuthiwa yenzakala ukuthi hayi amabandla aphikisayo angabakhona amaphrinta asuzasebenze kuhle. Akula ngitho nasizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC ayisoze iswele lutho kumbe icine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu ephalamente la ama-councilini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu Dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi lizangena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Now, nxa ukhetho lisenzakala, luzenzakala ngoba izek isicabanga ukuthi no, kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi, we want to vote this year, but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele izek ilungise lezi zinto. Kumbe nxa izek isehluleka, hayi, izek kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi, izek iyehluleka, ngalele-ke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe, bese sicela i-SADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise izek ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi kupresident uMnangagwa nxa efuna ukuzocila.